isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda esikuthi ngama-mid-season cycles ukuthi ngaphakathi kwenyanga kaJanuwari uzibandlela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akulazulu nisi izilimo bese zithitha lithi selisiyakuizulu sokuthile emasimini konke lokhu kuzahlala kukhona kuzabe kuthiyana ngeminye iminyaka kube nganeno kweminye iminyaka kube sezingeni eliphezulu ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi masithe emangweni wemathepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma
nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ukhaliseke iminyaka le edluleyo singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye wakwakubona empilweni kumbe kume njani
ye sike saba lesomiso ngabo-1981-82 khonapho saba lesomiso esifanayo phose ngo-1991-92 le minyaka leyana o-2007-2008 kuke kwaba lendlala enkulu phose ligoqele ilizwe lonke kuyabe kulokhu kusivakashela nje phose ngemva kweminyaka emine emhlanu siyaba lesomiso esiphezulu kube sokuthusa nje ukuthi kwesinye isikhathi iminyaka yendlala ibisilandelani ibe mbili ibe mthathu lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume abamalutshwane kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane kodwa ingalandelani ibe mbili ibe mthathu linganekuthi izulu ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo ithi silahlekele ilapho kungakuswela izifuyo lokuswelakala kokudla kwesinye isikhathi kusina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho olima ngalo kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo ekuphileni kwakho usuzama ukuthi ubhale isikhala sesivulekile ngokuswelakala kokudla.